kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kuthi ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukubana bayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobethi hayi bathenga nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenza ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu kesikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangazo. Ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli ibantu, abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi la bebekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sebefuna bathole leyo mali. Batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamende sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvuselela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu-PF ngabantu sebehlale ephalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefike esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabangi kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sebefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu, abantu bavotela iparty ethile. Yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe u-councillor bethe sekhethi ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kube bamvotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZANU-PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha u-councillor uzabantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-3C. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe labe silahleka khona sivote ela ama-political parties athi umuntu and ama-political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotele umuntu. Thina njengabahlali mbi njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi-abuse babona abantu laba abalandaba lo muntu bona sebefaka loba kuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo bathi manje izimoto. Ngabe sikhethe abantu abalohlonzi, abantu abamela abantu, abantu abahlonipha abantu, abantu abaziwa ukuthi ilizwe kufanele lithuthuke, abantu abananzela ukuthi umkhono mawale ilizwe ufile ufuna ukuvuselela, abantu abananzela ukuthi i-industry yethu kufanele ivuselele, abantu abananzela la ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziyephezulu, abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ukubana zinethuzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibonakale umuntu uhluthwa yini. Ngathi vota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke. But ngalo esikubonayo hhayi abantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela eziningi ezijiyeneyo and belezizathu. Thina becabanga ukuthi ama-MP bathi bafika ephalamende bafike debate ngakho ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu. So kuthi abantu abavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa. So kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona. Ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hayi siqhubeka siyaphambi lake sifunde ukuvotela umuntu hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket lepolitical party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenze izinto zihlale iphansi lingelantuthu. So ke ekugcineni kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimoto afuna lezindlu abeZANU-PF ephalamende siqala abahloni babantu ababakhethayo.